ngibona ngani uhulumende lo uhulumende ojonge ukukhathaza kumbe ukuharasa abantu besifazane especially abakupolitics abaphikisana lohulumende ukwenzela ukuthi iyethuse abanye omama abangabe befisa ukuthi bangene kumzabalazo lo wokukhulula ilizwe leZimbabwe. Siyathathazeka ngoba amankazana amathathu lawa ahlala esentolongweni kathesi nje namuhla bebehambe ukuya ku-court case yabo esithemba ukuthi khonapho yikho kuvuke okubangela ukuthi babotshwe. I think uhulumende ubona ukuthi amankazana la aqinile bengabanye ngakudala bangena emlindini kodwa sibona amantombazana la alokhu ephuma emphakathini bekhuluma ngezinto ezimbi ezenzakalayo. Sababona futhi bekhuluma ngendaba ze-gender based violence bekhuluma kabuhlungu bekhuluma le ndaba yabo ukuthi uhulumende wabahlukuluza kanjani. Yindlela yokusayilensa kumbe yokuthulisa abantu abavokali kuyafanana nalokho kwenziwa kubo-Opwell Shimonyula, bo-Jacob Ngaruvuma labo fazi mahere byafana uhulumende lo mina ngibona njalo uzonda abafazi kakhulu.
Siyabona njalo ukuthi umnumzana Sikhala uze wakhululwa ngemali yesibambiso yebail namhla. Ulithini ngalokho? Amalungelo abantu yalokho esephulwa yini kumbe hayi kulandelwa umthetho?
Yeah, amalungelo oluntu yalokho esephulwa eZimbabwe ithandekile ukunikwa kwebail uSikhala. Mina angiyamangala abantu besithi congratulations, congratulations yani ubengamelanga abotshwe vele kwi-first place ngoba akalacala uSikhala wayengelacala, uNgaruvuma wayengelacala, uMahere wayengelacala, lo Alan Moyo umntwana lo lokhe ehuholela esejele akula lutho olwenziwayo ngenxa yokuthi wakhuluma nje wama emphakathini etshela abantu ukuthi izinto kazimanga kuhle esikolo, abafundi akula mali, abazali abala mali. And uyangakhangela Thandekile, mina into engimangalisayo ukuthi zona izinto esizibona zisenzakala kathesi yizo izinto ezazisenzakala ngesikhathi sikasimini. Yikho obaba bethu labobhuti bethu baphuma baye emtini besiyalwisa khonokhu ungaphathwa kuhle, khonokhu kwephulwa kwamalungelo ethu, khonokhu kuphathwa njengokungathiwa kasisobala. Yikho sasikulwela khona lokhu, sesiphinda sesikubona futhi njalo sesinozivuse thina sithi sesikhululekile kodwa sokuwesa kanti lokho kwakuyikho khona kusesengumbuso wamakhiwa wamabhuti.